So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 25 kuNkwenkwezi 2022 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili.
I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage.
Kulo wesilisa ovuke ubhova eMelika wadubula wabulala abantwana besikolo abangamachumi phose amabili 18 labantu abadala abathathu abagoqela umbalisi bonke kufe abantu abangu 21
ngabasozi ukuthi official
idola leZimbabwe selilahlekelwe luhlonzi njalo emkambo kahulumende ngesilinganiso esikhulu nxa liqathaniswa lemali yeMelika. Abazithi bazinkosi zamaNdebele bakhulumisana kubi ngembizo eqoqwa ngomunye wabo Estate House kobulawayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulowesilisa ovuke ubhova eMelika esigabeni seTexas izolo wadubula wabulala abantwana besikolo abangamachumi phose amabili 18 kanye labantu abadala abathathu abagoqela umbalisi. Bonke abafileyo bangamachumi amabili lanye 21. Abanengi babikwa belimele njalo balaliswe ezibhedlela. Umsolwa uSalvador Ramos oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose amabili 18 laye udutshulwe ngamapholisa wafa. Uhlasele ngemibhobho esikolo semfundo yaphansi eseRobe Elementary School wabulala abantwana abaleminyaka ephakathi kweyisikhombisa 7 kusiya kwelitshumi. Abanye babantwana laba bebesenza uGrade 2, uGrade 3 kanye loGrade 4. Amapolisa athi asaphenya. Izehlakalo zokubulawa kwabantwana besikolo labantu makhaza ngalindlela zibhahile eMelika. Ngeviki edluleyo kulosakhulayo omhlophe ozonda abensundu odubule wabulala abantu abalitshumi kwesinye isitolo esigabeni seBuffalo eNew York. Umongameli Joe Biden usole kakhulu isehlakalo sayizolo waxwayisa iPhalamende yeMelika ukuthi ipasise umthetho onqabela ukuthengiswa mahlayana kwezikhali. Nanka amazwi akhe.
I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage.
Sengidiniwe ngalokhu. Lingantsela ukuthi akula lutho esingalwenza. Sapasisa umthetho ovimba ukuthengwa masayana kwemibhobho emikhulu. Izehlakalo ezinje zayehla. Wathi usuphela ukusebenza lowo mthetho zaqalisa ukuqansa. Akuqondanga ukuthi umntwana oleminyaka engu-18 angene esitolo ethenge imbhobho. Kubi. Uyisangaphi imbhobho ngaphandle kokubulala abantu? Abalungisa imbhobho bathola inzuzo abantu besifa. Kumele siphakame
singabavumeli.
Lawo ngamazwi kamongameli weMelika, umnumzana Joe Biden. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas, umnumzana Rafael Mthombeni.
si titivele sibili sizwa ubuhlungu bonke ukuthi imphefumulo engelacala nje imphefumulo futhi emncinyane ngoba laba ngabantwana abancinyane abakade bengena istandard eziphansi o grade 1 grade 2 grade 3 kuseya ku 4 khona lapho yibo labo abafileyo yibo labo ababuleweyo into le eye kudubula le ingathi iqubene mbona ngathi into le ingathi idabule ilizwe phakathi kulabanye abathi kufanele ukuthi sibe lempopho sizivikele kulabanye abathi impopho kayingabi khona ezandleni zabantu
abanye bathi ukubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho lokhu kungaqedwa kuphela nxa uhulumende engalawula ukuthengiswa kwemibhobho i-gun control ngesingisi wena ulubona njani lolu daba
kungenzakala kodwa ke ngibona ngathi sokuphuzi ngoba imibhobho yona ngokwayiveli sikhona ngale ngale kwe gun control so ke unga controller ngapha ukuthi uthi nxa ngizathenga mina uqala ungibuza isitupa umbuze lapho enhlala khona ungibuza buzinduzo ethize kodwa vele imibhobho yoniveli sikhona khona engxenye kusiya ngokuya siza kuzwa ukuthi umfana lo uthethe ngapha umbhobhona lo adubule ngawo abantu bona la uzafica ukuthi engxenye ngumbhobho wangekhaya kumbe ngumbhobho ahambe esitolo bafika bambona ukuthi kalacala lokuthi ehluleke ukuba lo mbhobho bamqhubela umbhobho lwana yona lo sewusebenzise ukubulala abantu kuvele into le ixubene sibili kakhulu kakhulu ukuthi kulalaba futhi abakhulu abalobhayo abalobha ngempopho labo ukuthi impopho kufanele ukuthi ibe khona bafaka izimali ezinkulu ukuthi khona abantu bathole impopho kalula so ke ukuthi le indlela yokuthi kwenziwe i-gun control ngibona ngathi kuyitaski enkulu kakhulu kungakhathalekile ukuthi nguphi uhulumende ongangena yikho engikubonayo baba Nkomo angiboni sibili ukuthi kule solution esegcekeni lokho
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika njalo uhlaziya ezombusaswe. LeZimbabwe liwile njalo ngesilinganiso esikhulu emkambo kahulumende izolo. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amabili alamatshumi phose ayisithupha $258. Kodwa iReserve Bank of Zimbabwe yazise izolo ukuthi idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu phose amathathu $290. Emkambo wensitha idola laseMelika lithengiswa ngamadola eZimbabwe asukela kwangamakhulu amane $400 kusiya ku-$500. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi ukulahlekelwa luhlonzi kwedola lakuleli kutsho ukuthi intengo lazo zizakhuphuka.
Into khona ukuthi imali yangaphandle kwelizwe ilemisika emibili lapha eZimbabwe. Kuzananzela ukuthi nxa kuyibank elikhulu iReserve Bank nxa bengasavumanga ukuthi i-parallel market imsika omnyama uhuge udonse intengo yedola labo elise-bank laba abadinga imali bazagijimela ngaphandle ngoba kuthuthi abathengisa imali babeyithengisela ngaphandle emsikeni omnyama.
Emkambo omnyama okhuluma ngawo baba Ngwenya i-rate yakhona iphezu kwe-400 kulapho esiya khona yini nge-official exchange rate le?
Kabasozi bavume ukuthi i-official le emabhenki ifike khona ngoba umthetho wabo yena umthuli Ncube lo mangoja bathi bona bazama ukuthi bayibaba bafake intengo yangaphandle bayifake phansi.
kona Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho. Abazithi bazinkosi zamaNdebele sebephoselana aqatha phezu kwembizo eqoqwa ngomunye wabo umnumzana Stanley Raphael Khumalo ngempela sonto esigodlweni seState House kobulawayo. Umnumzana Khumalo uthi uzasuka kwele South Africa ngomgqibelo ekhokhela udwendwe lwezimota zezizalwane seZimbabwe ukuyabamba limbiso. Kodwa ophikisana lobukhosi bukaStanley, umnumzana Bulelani Khumalo laye okuthiwa uyinkosi yamaNdebele uthi okwenziwa ngusowabo akukho emthethweni njalo uxwayisa abantu ukuthi bengamlandeli. Lokhu ngokwakuqala ukuthi ababili laba baphikisane emphakathini. Ngomgqibelo bekulombuthano eBerea Park kwele South Africa lapho uStanley Khumalo atshele khona isizalwane sakuleli ukuthi ufuna kuvuselelwe umbuso wamaNdebele ngemva kwalimbiso. Ngemva kwalokhu uthi uzagcotshwa ukuba yinkosi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo umnumzana Justice Moyo.
Abantu bayahlanganela eCentenary Park kobulawayo kulapho kuyahlanganwa khona abantu sebesiya lapho kuyaqala khona umsebenzi omkhulu ozohamba uzuye phelela eState House. Abantu bafuna inkululeko umsakazi, abantu sebehlukumezeke kakhulu, abantu sebefuna ukuthi babuyele esizweni sobukhosi bekuthiwa yinkosi. Njengakudala azange sike sizwe kudala ukuthi bangaba labantu abaye bahlupheka ngalendlela for 42 years abasebehlupheke ngayo azange sizwe kwenza ukuthi kuyakwenzakala into eshwani nalebo kusabusa amakhosi.
Uhlelo lwakhona luzahamba njani ngemva kokubuthana eCentenary Park? Siyazi ukubana eState House kulamasotsha, azalivumela yini ukuthi liyengena khona?
State House yebo siyazi ukuthi kulamasotsha agadi State House msakasasa, kodwa ke State House indawo yenkosi, indawo yesilo lapho isilo sesiyakhona. Konke msasazi kuzazenza mangabe sekufika khona ngale ukuthi kwenzakalani kusazenziwani, hayi asilakho okuningi, kodwa kuzozenza mangabe abantu isilo sesifikile khona ngale. Bayakwazi lokhu ngoba izincwadi zahamba ezahanjiswa yini laso isilo umzilikazi wesibili esasihambisa incwadi lezo zazihambisa embassy yeZimbabwe lapha eSouth Africa. So bakulindile lokho, bayakwazi into abayaziyo leyo msasazi.
Manje lena lithini ngokuthi kulabanye njalo abathi kule nkosi uBulelani Khumalo abathi bona bahambelani lenyathelo lelithathayo leli, lithini lina ngakhona?
Msasazi angeke ngize ngikwazi ukukhuluma ngomunye umuntu noma ngenye inkosi engingayaziyo mina. Mina ngizokhulumela ngikhulumela inkosi eyagcotshwa phambi kwesizwe, eyagcotshwa sibhekile.
Manje labo abathi inkosi isilo ngesakothuma lithini lina ngakho?
Khona kunjalo impela msasazi ukuthi inkosi yayisebenzisa isibongo sakothuma. Sonke siyakwazi kahle kahle msasazi ukuthi ebukhosini kuyafiwa, njengoba sisazi imbali kalobhengula ukuthi lobhengula ubukhosi wabuthatha njani, ebulala umfo wabo uhlangabeza ethi uvikela isithunzi sobukhosi. Yikho ke okwayenza ukuthi isilo ekuqaleni sibizwe ngothuma ngoba abantu abahamba bayafihlwa.
Umnumzana Justice Moyo yisikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo omunye walabo ukuthiwa yibo inkosi yamaNdebele. Uhulumende uthi ukuhlelwa kutsha kwezigaba zabameli bePhalamende ama-constituencies kulungiselelwa ukhetho luka-2023 kuzasungulwa ekuqaleni kwenyanga kaNhlangula kuye phela ngoMpalakazi. Indawo zelizwe ezigoqela idolobho lakobulawayo iMatabeleland kanye leMidlands zikhangelelwe ukulahlekelwa ngama-constituencies ngoba bebalutshwana abantu ababhalisele ukuvota. Uhulumende uthi abantu bengabhalisa kuze kuyefika ekupheleni kwalinyanga ukuze amanani abo abalwe lawo kuhlelo lwe-delimitation. Usandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Lanqashina bedebo kambi vekhi yavuya lapha phansi ebantwini ngomkhankaso lokuthiwa yi-bleach owamahlandla amabisi, kodwa nxa sinanzelela abantu abathe barejista inamba yabo lokuziphansi besifona ungathi ngakuyavuma izethi ngayiyananzelela ukuthi kule program lekuthathi izithupho ezafika kuze kuyefika i-SFM eyaqalisa emuva we-registration ye-voters registration. So bebekufanele besikhayela ukuthi alibo uhulumende bezethi bakunanzelela ukuthi abanika abantu ithiwa bona abantu abasha abasathatha isupha wenze ethele bethi izithupha babe lama-two after amahle kubana bayiqhubeke erejista ukuvota kungabedilimeshe. Sibona ngathi khathi abantu sebejunyiwa ngoba abantu abaningi bahlutshwa izisipha kuqala. So-ke sibona ngathi umumo lowo uzenza ukuthi ikakhulu kwezindawo yakho lapha kobulawa le magedeleleni ngigcine ngayesiluze amasit ama-constituencies because abantu abaningi kabe besadinga izisipha. Isipho lwamagedeleleni siyalazi lonke ukuthi kungalantolela izisipha ngoba le ndaba leyana egugura wundi ya-affect abantu. So uzananzela ukuthi abantu abaningi kabe sebethela amathuba okubana bathele lezo zisipha but nxa sokuvala sibona ngathi hhayi kuvale masinya kakhulu.
Ye, kodwa siyibonile iZEC isithi kulohlelo lokuthatha incwadi zokuzalwa lezithupha olwandulela olokubhalisela ukuvota kungabe kungasizanga lokhu yini?
Kwasiza kodwa kusizanga kakhulu ngoba ungananzelela laba abathathwa izithupha ngoba amaminisi amabili athiyene iprogram lezihamba zithiye labana abantu babele namba babezifuna ngelanga bethike bethi ngayi sina-100 kuphela abantu endaweni ethile lapho kuthatha khona izithupha kona kubana sibona ngathi kuyenza ukuthi abantu abadinga izithupha abathelisi babe balitshwana. So shithi nxa sebethethe lezo zithupha futhi sebeqhuba bebuyabe bezoreje ukuvota labo balitshwana. So bekwanceda kodwa kakufikanga esigabeni ngoba saze satho ukuthi aluba uhulumende yananzela imiso form affairs ngapha la abathathwa izithupha babe-register ngaba lokunanzela ukuthi bangabile limit bavumela abantu bathathe kumbe yi-200 no-500 ngoba kwakuthiwa i-bleach manje i-bleach ingafuthi kuyiqhubeke isinqonda abantu futhi hayi asifuna 100 sokufaka phela kwabe sozala komsithini. So kwancela kodwa kungetanga kakhulu yikodwa sithi hhayi njengoba lolu hlupho lwezithupha lou luqhubeka angabavulela kwancane le bali yaqhubeka kuseptemba enxa yebazo bavala seyingo-August ukuthi etlisa abantu sebengakaezilimileshini ngoba kathesi hhayi sibona ngabe ibe ngozi yokuthi singalahlekelwa amanye ama-constituents.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Zimbabwe namuhla limanyana lamanye amazwe aseAfrika ekunanzeni usuku lweAfrica Day kodwa akusilo kefu. Usuku lolungo lokuthakazelela ukusungulwa kwe-Organization of African Unity ngomnyaka ka-1963. Lumanyano usubizwa ngokuthi yi-African Union. Sibuze ingcweti kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube ukuthi lubaluleke kanganani lolu suku.
Leli langa liqakatheke kakhulu embalini ye-Afrika. Kulilanga okumele sonke sikhumbuzane ngalo injongo yempi yenkululeko ayeZimbabwe kuphela kodwa i-Afrika yonke jikelele, ukuthi kwakuwukuthi sibe lokhetho olukhululekileyo abantu bezikhethela, kungabi lamaphathi avinjelwa ukukhampeyina, ukuthi kungabi lendlala e-Afrika, kungabi lobuyanga, kungabi lokusweleka kwemisebenzi. Injongo kwakuyukuthi abantu bakhululeke, kuhlonishwa umthetho, kuhlonishwa amalungelo abantu. I-Afrika mhlaka 25 May 1963 yathatha amanyathelo awokukhululeka, hhayi ukukhululeka kuphela kubelungu kodwa ikhululeke njalo kuma-dictator abantu abamnyama asebusa namhlanje. Laba abasezihlalweni ngokungafanelanga bengangenanga ngokhetho olukhululekileyo baphikisana lalolu suku lenjongo ze-Afrika, kumele khona lokho kulungiswa.
kundaba zokulondoloza umbuso okhululekileyo lokuhlonitshwa kwamalungelo ezwekazi le-Afrika, i-African Union kumele idlale ndima bani kahle kahle?
I-AU ilamandla ewaphiwe ngamazwe e-Afrika, kukhona okunye engenelisa ukukwenza njengamanje. Angeke iguqule umbuso weZimbabwe isuse ifake omunye, kumbe iguqulelwe umbuso ifake omunye. Imfitshane kulokho, isadinga ukuthi iphiwe amandla okuza kwenza ukuthi ikwazi ukusebenza ngendlela ezaletha idemokrasi, letha ukhetho olukhululekileyo, letha inkululeko e-Afrika. Ngalesi sikhathi bekungafanelanga ukuthi kube khona abantu abasancindezelwe ngabanye e-Afrika ngokohlanga, ngokomhlobo, ngokolimi abalukhulumayo. Kodwa yikho esikubonayo e-Afrika ukuthi kwakhitshwa abantu ku-racism basebefakwa ngaphansi kwe-corruption le-tribalism. Yikho kubanga izinto e-Afrika, yikho kubusibuyisele emuva. Kusamele kulungiswe lokho, akufakwe kube injongo yokuqala phezulu ye-African Union ukuthi akukhululeke wonke umuntu e-Afrika, kungakhathalekile ukuthi ukhuluma luphi ulimi. All of us sikhululeke, ngaleyo ndlela kuzalunga izinto zonke.
Umnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. INews Day ithi iConstitutional Court inqume ukuthi iminyaka yokuba umuntu abe lelungelo lokuvuma ukuya emacansini, i-age of mutual consent ngesiNgisi, isiqala umuntu eseleminyaka phose engamatshumi amabili 18. Linkantolo yenyusele iminyaka isuka kwengu-16. I-Chronicle ithi osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Constantino Chiwenga usethumele amazwi entuduzo emulini yenduna yelupane uChief Mabhikwa obhubhele engozini yemota ngesonto. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Yes, Studio 7. Linjani? Linjani basakazi bethu besakazela indaba ezingathathi ihlangothi? Hayi, siyazizwa mpela, siyazizwa ezenzakala eZimbabwe, siyazizwa. Hayi, khona kunzima, khona kuzima kulela lizwe leZimbabwe njana. Kusazothatha isikhathi ukuthi ilunge, silungisa kuso abantu abanjabo emasoni mnangako. Hayi, kusazothatha isikhathi mpela ukuthi lizwe lelana lilunge. Ukuqala umntwana akafundanga lwana muntu. Yinto yokuqala abantu kumele bebeyazi, umntwana akafundanga. Wakwambona ngapho upresident olelizwe lilabantu abahluphekayo ohayi ndiza. Ehambe eyi-1 leyo ndiza, indiza leyo ibiza 1 million US dollar. Kude khethi kuhayi ndiza ebiza imali engako, ehambe yedwa, ehambe into esingelangqondo nje. Fathi lesi sikhathele ngaso, sikhathele 2023, hayi, kumele ukuthi abantu bebone ukuthi bavota ngendlela eqondileyo. Kumele babone abantu ukuthi bavota ngendlela eqondileyo, iphathi leyiphumi lehluphekisa abantu liphathi. Ngoba abantu bagcwele amazwe ngenxa yephathi le-ZANU-PF.
Linjani balalela bahle ku-Studio 7, lonke ngiyalibingelela abezanu, abezaphu, abemthwakazi, abe-CCC, CCC, ibandla elihle, meleke ibandla elihle, CCC, Yellow Movement. Ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesi esenzakeleyo ukuthi hayi, silitshayela izandla abafundi bema-universities. Kodwa lathi-ke siyilahle phansi ma-teacher abangazange behambe ku-strike, bazali abangazange behambe ku-strike, ngoba i-strike lesi besisinceda kungase nani. Izano mina ngabazikhukhumize bethu abantu abastrikanga. Inkinga nansi, isprike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized. Kodwa nyangakwazi ukuthi ezinhliziyweni zethu sistrikile ngobuningi, ngoba khayela nini, emadorobheni uhamba abe emsebenzini abalutshwana. So isprike besingasebenzi, kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu sistrikile. Bengagijimela uyabhala kumaphephandaba bethu abantu abastrikanga, abantu balandelile ilizwe, abalandelanga ilizwe, abantu azange bejabulele ukuhlala emsebenzini, bahambile ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrikile, ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofeti weBhayibhelini u-Isaiah. Linabantu bezanu, u-Isaiah uthi yena lithembe amabhiza omlilo, izinqola zenzokwethusela abantu abampofu, lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja. I-ZANU-PF isiyehlulekile since 1980, abavusi bayo sebezirefana loNebukadnezar. UNkulunkulu uzondile,
Nebuchadnezzar wadla uchan for 7 years.
Ndivuka njani baka studio 7 siyabonga mpela ngohlelo lono olusheka ngaka olusendela izindaba siyabonga mpela dikhuluma lo patients khuluma lo patients nsebtswane Haburon ekhuluma lo patients nsebtswane Haburon siyabonga mpela ngohlelo lomsebenzi siyabonga mpela ngosendela izindaba sinisa sasisa ngwenza kala yelizweni lethu
salubonani kustudio 7 okhuluma ngoJay Moyo engajabula le audio mayifundiyo siyezwa labakhulumayo lapha nobaba lo othi abantu abangavoteli TPC yena akwazi ukubiza le gama elithi TPC so uthi abantu abavotele imthwakazi angakwenzi yena akavotele yedwa imthwakazi thina siyibhekile ukuthi sekudeni ukuthi ngawuya lapha nje asingathuthi ithukela imali ingena kwakho baba ubususithi lakithi liyangena lilethwa imthwakazi so sicela ukuthi kungene iphathe ezancedisa wonke umuntu waseZimbabwe nothuthi usitshele ukuthi ufuna kuncedisa emandebeleni thina sifisa ubandlulule elizweni ubandlululo ngeke lisilethele lutho elizweni so yekela ukuthi udonsele abantu endaweni yakho engeke iwine asisafuni ukudlala isikhathi asisekho la umuntu omdali ukwekele lo baba lo unhlanhla mahlangu lo yaselubhani khathi usobhuko njani obaleke elizweni lakhe esiyaphandle Francis Town ngaphuthi usobhuko abantu bamelwa mbani khona elubhani sokuzima la ubuyelanini emakhaya malile ezikhundla ngayo
salubonani basakazi nani balaleli besidu 7 ngosiliqinisa lokhulumayo waselubhani ejabhiwa eGhana balaleli nani basakazi nje besidu 7 into elandwe ngumnankagwa kunye neqembu lakhe leli cabinet yakhe lesizalenti ayikho nje bazivakashele nje bakwezakazi noma bakwenza ishopping or bakwenza window shopping ngoba akunanto nje ephathekayo abazoza nayo kuphela nje ukuthi bazihambele nje ngoba bethanda ukuhamba ngoba akekho noma ethu eyabiza abantu ukuthi bazo investa eZimbabwe akekho umuntu ongathatha imali yakhe ayifake edeposit ngoba eZimbabwe lamhlanje umthetho wakhona uyakhiwa kusasa uyadilizwa ungaqedakali ukuthi kade udilizwa ngayiphi indlela udilizwa kanjani kade wona uze wakhiwe kanjalo bewakhiwe ngayiphi indlela bebewuhlalele kanjani bewakha lowo mthetho eZimbabwe ngoba imthetho yakhona yonke istemporali yonke nje into yakhona eyenzakalayo istemporali ayikho into epermanent eZimbabwe eyenzakalayo
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Siziphethe ngezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ibika ukuba umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi amazwe angelani lempi yakwele Ukraine asithwele nzima ngomthelela wezijeziso ezetheswe ele Russia. Umsakazo munye uthi ugatsha lwemelika olubona ngobudlelwano balelo lizwe lamanye amazwe ole State Department luthi imelika ayikaguquli indlela ephatha ngayo ele Taiwan ngemva kokuba umongameli Joe Biden ecunule ele China ngamazwi akhe okuthi bazangenela ngezikhali bavikele ele Taiwan alubana lide lahlaselwa ngele China. Sikhangele ebezihamba phambili. Kulo wesilisa ovuke ubhofa eMelika wadubula wabulala abantwana besikolo abangamachumi phose amabili 18 labantu abadala abathathu abagoqela umbalisi bonke abafileyo bangu 21. Idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa luhlonzi yemkambo kahulumende nxa liqathaniswa lemali yeMelika. abazithi bazinkosi zamaNdebele bakhulumisana kubi ngembizo eqoqwa ngomunye wabo Estate House kobulawayo. Kwalele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.